ekhuluma emhlanganweni lo emawungwa uChansa uthe ibandla lakhe kade nelizokukhankasa likhululekile ngoba libhekane nemigoqo etshiyeneyo egoqela ukumiswa kwemihlangano yebandla endaweni eziningi zelizwe. Umsekeli esikhulumeni se-CCC umnumzana uCyrus Zwiba uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selithe saba ukuncintisana lebandla lakhe.
Thina saqhubeka phambili ngemihlangano ethi ngenxa yobana i-CCC inhlanganiso erejistwe kusemthethweni kweleZimbabwe ekhontesta yama-election elama-members of parliament lamakansela iZimbabwe yonke jikelele. So angezake sabiswa i-ZANU-PF layiyakhompitha kuma-election. Kufanele singayenzi into yokubana ZANU-PF ukusebenza amapolisa ubana iyethu selabantu. Yikho thina sithe wonke umuntu namuhla besise kwakugude emashingo izama ukubana ilimaze abantu lokumisa iprogram kodwa-ke andile yabona kuzivithivithi amapikisha lamavidi ayitshengisa abantu ababuye ngobuningi.
USizwe uqhubeke esithi amapholisa amise njalo omunye umhlangano wabo obekumele wenziwe eBindura wokuphawula umkhankaso wabo wokudinga usekelo ekhethweni lolonyaka.
Siyaqhubeka phambili ngemhlangano yethu namhlanje-ke sithole incwadi evela emapholiseni sajuma-ke abasimelayo abayi-organize ukubana besaka ukubana bebacasele ukubana indaba yemgwaqo asiyo ndaba engamisa irali ngenxa yokubana safane senzele estadium basebenzisa izicothi zabo ukubana besimise. Sesithole enye veni esivunyelelwa ngabanikazi bezenu ebesithi hayi indawo yakhona ilamgwaqo akula ndawo lapho elemgwaqo. So yikho sihambe emapholiseni ukubana sibale. Siyaqhubekela phambili thina ngomhlangano wethu ngenxa yokubana thina lapha kwele Zimbabwe siyinhlanganiso-ke e-organize umthetho welizwe. So angezake samiswa ukubana sikhankase sona kuyisikhathi sokukhankasa.
Kodwa ilunga ledayela phezulu ele-Central Committee kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abe-CCC kabakhulume iqiniso njalo bangamagwala.
I-ZANU-PF asobandlela incane. I-ZANU-PF libandla elikhulu libandla elakhulu lelizwe. So ukuthi singesabi indetane lezi ezivele nje eminyakeni le edlulileyo angiboni ukuthi kungabe kuyinto e-process kumbe engenzeka at any given point. Nokuthi abalandeli imithetho yelizwe. I-ZANU-PF ibandla elibusayo injalo ayinamhlangano ewenzayo azange ithinte abephatha ezomthetho amapholisa. You apply liphiwe izizathu zokuvunyelwa kumbe ukurijekthwa. Ayisekuthi imihlangano yeZANU-PF ihlale ivunyelwa.
Encwadini elotshwe ngamapholisa awebhindura isiya kwabe-CCC athe indawo abakade befuna ukwenzela umhlangano eye-Brockdale Fugari Open Space kayilungelanga ukwenzela umhlangano ngoba ingenazakhiwo lemigwaqo okungenza kube nzima ukuthi kungaqhamuka udlakela amapholisa enelise ukuzolamula. Amapholisa athi njalo abe-CCC abazange babazise kusese lesikhathi ngalo mhlangano ukuze benelise ukuthumela abanye babo ukuyalondoloza ukuthula lokuvikela inkokheli yebandla lozulu nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Kodwa lokhu kulandelwe ngabe-CCC besithi bazise amapholisa kumaviki amathathu adlileyo kodwa baze baphendula namhlanje umhlangano umele wenziwe ngensonto. Isikhulu samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi imvume yokuqhuba imihlangano emikhulu yamabandla ezombusazwe yamarali ngama-district commanding officers nxa kwehlule baye kusikhomishini wamapholisa elizweni jikelele laye kungehlula balelungelo lokuya emthethwandaba.
Indawo yamarali ukuthi kulama-notifications, ama-notifications lawa besithi thina imopa i-chapter 11.23 and amafikini lawa kakambi kukomisho jikelela amapholisa commissioner general ama-conveners kumbe abe ama-political parties kumele banikeze u-regulating authority kumbe u-officer commanding police district. Kungaba lokhu ucabana kumbe lokho esithi thina i-consultative process ukuthi kahambanga kuhle ama-conveners bale i-permission kumbe imvume yokuthi baye e-court.
Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.